So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-25 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba olwethulwa emthethwandaba libandla le-MDCT olulakho kumisa kumbe ukudlulisela phambili ukhetho luza kwehlulelwa ngeviki ezayo.
Nxa kusetshenziswe i-delimitation engayisiyo kumbe i-delimitation isebenzise amanani angekho, kuyaletha ukuqilibezelwa kokhetho khonoko.
Ibandla le-ZANU-PF lithi ukhetho oluzayo luza kuba lula ukunqoba ngoba ibandla le-CCC lingahlelekanga.
Thina njengebandla le-ZANU-PF sesikubone ukhetho lolu luyi-walkover ngesikhiwa eZimbabwe sukusela i-formation of i-MDC.
I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho e-ZEC inxusa abalelungelo lokuvota ukuthi bayobhalisa lapho i-ZEC eza kuba ibonisa khona embukisweni weZimbabwe International Trade Fair osungulwa kusasa koBulawayo.
Sesikhangelele ukuthi kuye ku-stage esilandelayo esokuthi kwenziwe okuthiwa yi-consensus kuzanywa ukuthi kuphumele candidate A1.
Uhulumende uthi useqalisile ukuhlenga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Sudan lapho okulempi embi. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo kunyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Udaba olwethulwa emthethwandaba libandla le-MDC Alliance olulakho kumisa kumbe ukudlulisela phambili ukhetho luzahlulelwa ngeviki ezayo. Umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ongomunye wabaloba isisekelo sombuso uthi i-commission ye-ZEC ayiqoqanga kuhle uhlelo lwemingcele yokuvota i-delimitation. Ngalokho uthi kumele ukhetho lumiswe andubana kulungisiswe lolu daba. Emaphepheni awethula kumthethwandaba uMonzora uthi kulobufakazi bokuthi uhlelo lwe-delimitation akumelanga lusetshenziswe ngoba amakomishina e-ZEC lawo awavumelani lalo. Umthethwandaba we-Constitutional Court wavuma ukuba lolu daba lulesisindo, ngalokho kumele abehluli bonke balumthethwandaba baluhluze lolu daba. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Odaba lethu lusemthethwandaba lwangena kulokho esikuthi yi-case management, ukuhlolisiswa ukuthi kumele luphathwe njani mhlaka-17. Njalo abaphikisayo bebenikwe up to mhlaka-24 ukuthi batsho lokho abaphikisa ngakho imicijo yabo, sibe lathi sesiphendula mhlaka-28. Ube usiyahlala-ke ngokugcweleyo mhlaka-8 kuyona le inyanga elandelayo. Ibhentshi lonke ele-Constitutional Court lizabe lihlezi-ke selilalela ukuphikisana kwamagqwetha ethu lalabo abathi bona hatshi i-delimitation le kumele ihambe iye phambili. Yikho lapho kuzavunyelwa khona uZulu ukuthi angene azizwele, yikho kuzasasazwa khona mhlawumbe ku-ZBC lakwezinye i-media house ezizakwanisa ukuthi zenze lokho kumbe zizavunyelwa ukuthi zenze lokho.
Manje ngokufuna kwenu isicelo senu kahle kahle belisithi ukuthi umthethwandaba unqume ukuthini umiswe ukhetho na ukhetho olwenziwe ngedelimitation report eyakudala ungachazisela nje abalaleli
esithanda ukuthi abalandeli bakunazelele ukuthi ibandla le MDC esukulwelayo nje ukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo ukhetho olukhululekileyo luqalisa ngayo idelimitation ngoba idelimitation isebenzisa inani labantu eyabakhona elizweni ukuthi icho ukuthi amawadi azabe emenjani ama constituents azabe emenjani nxa kusetshenziswe idelimitation engayisiyo kumbe idelimitation isebenzise amanani angekho kuyaletha ukuqilibezelwa kokhetho khona njalo siyakwazi ukuthi idelimitation ihlala iminyaka elichumi okutsho ukuthi iyabe iza bayiyo esetshenziswa kukhetho lona lolo luka 2023 lolulandelayo kusitsho ukuthi ukusebenza kwahulumende ukunikwa kwezimali zamawadi ukunikwa kwezimali zama constituencies kuzalandela isisekelo esingayisiso esingazange siphe inani eliqondileyo labantu so thina njengebandla libusayo esesibe khona kwezombusazo isikhathi eside kangaka sesikwazi ukuthi akula khetho olungakhululeka njalo akula kubusa kwabantu okungalandela idelimitation engayisiyo sesakuzama konke ukuthi sithi abantu kaba register ngobunengi bazivote mhlawumbe sizanqoba sesibonile ukuthi hatch izano PF iqalisa ukusiqilibezela kusukela kuA khona apho nje sisathi khuluma ngendaba ze delimitation so thina isifiso sethu ukuthi imthethwandaba unqume ukuthi hatch idelimitation leka ibekweceleni kukhangelwe ifinal report ye census kulandelwe ngqo ukuthi bangaka abantu elizweni kube sebebakwa ngama wards bese bebekwa ngama constituencies bese sisiya ekhethweni
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo Ngolunye udaba olufanayo umkhokheli webandla eliphikisayo ele National Alliance umnumzana Divine Mhambi usekhweze emthethwandaba we High Court udaba loku qonga kwembadalo yokuncintisa kukhetho Umhambi uthi imali emele ibhadalwe ngabafuna ukuncintisa iningi kakhulu okuyikwephula ilungelo likaZulu ngoba iningi lizehluleka ukuncintisa lapho nxa lifuna ukungena kukhetho. Umthetho we-statutory instrument owethulwe nyakenye wakhweza imali ebhadalwa ngabafuna ukuba ngumongameli isuka kumadola emelika ayinkulungwane eyodwa i-US $1,000 yaya kunkulungwane ezingamachumi amabili US $20,000. Abafuna ukuba ngamalunga edalela ephalamende sebezabhadala imali ngamadola emelika ayinkulungwane eyodwa i-US $1,000 kodwa kukhetho olwedluleyo babebhadala amadola angamachumi amahlanu US $50 kuphela. Kusenjalo, i-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi inqusa abalelungelo lokuvota ukuthi bezobhalisa lapho iZEC ezakuba ibonisa khona embukisweni weZimbabwe International Trade Fair osungulwa kusasa kobulawayo. IZEC ithi abantu balakho njalo ukuhlola ugwalo oluhlu lwababhalisela ukuvota olwe-voters roll kanye lolokwabiwa kwezabelo olwe-delimitation. Kolunye njalo udaba ibandla le-ZANU-PF lithi seliqinisa imikhankaso yalo yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa lonyaka phambilini kokuthi umholi walo umongameli Emmerson Mnangagwa asungule ugwalo lwe-manifesto kanye lohlelo lokukhankasa. Umnumzana Kudakwashe Munsaka oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iBinga North edalele ephalamende ekubandla le-ZANU-PF utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi imota abaziholiswayo libandla lakhe ziyabaphathisa kakhulu emkhankasweni.
Wasalibonani amaZimbabwe amahle
Studio 7 omuhle ngiyabonga ngethuba leli elokuthi ngikhulume ngeqiniso eliku ground isikhanda nelokhetho olubuyayo ngo-2023 olwamo harmonized election eZimbabwe. Thina njengebandla elezana PF sesikubone ukhetho lolu luyi-walkover ngesikhiwa eZimbabwe sukusela i-formation of EMTC lolu luzaba lulula sivili. Ngakho-ke ngithi hhatshi sesiwinile njengeZanu PF. Ama-campaigns seqalisile eMatnoth. Ngikhuluma nje ama-MP amanye sephiwe izimota ngumhlangano goqela lami ezokuthi singene ground siqalise ukuvuthuza iground. Yebo asikangeni ku level leyana esingake sikhangela ukuthi hayi khathesi sesiku gear 5 ngoba simelele umongameli welizwe ukubana elontshe ethiwa yi-manifesto eZanu PF. Ku-manifesto sikhangela ukubana yikho lapho esiyalontsha khona i-national campaign program. Sisuka khonapho kuyabe sokutshisa sibili okumangalisayo. Kodwa okwakhathesi sesiqalisile from our individual efforts njengama-candidates. Silamathimu achiyeneyo aku-ground. Sikhuluma nje mina njenge-candidate yeZanu PF eBinga North constituency. Ngilamathimu ami aseqalisile ukusebenza. Ngikhuluma nje aku-ground ayakampena bayahamba ward by ward becampaigna. Thina sizabajoyina khonapha emalangeni alandelayo. Siqeda nge-trade fair, siqeda ngokulontsha, sesiqalisa ukuba labo ku-ground. Sesihlala labo sesikankasa sikhuluma ngobuhle obezanu PF. Amanye ama-MP eMatnoth labo sebeqalisile. Sibe sisonke ku-PCC ephelileyo nge-weekend. Wonke balethemba lokubana siyanqoba. Indawo zonke kuyakhankaswa eWange, bayagijima kuma-constituents wonke awiwange. Ungahamba etsholotsho bayagijima, omama uMusa labo baba uKhumalo bayagijima, ugijime uye leNkayi bayagijima, uComrade Stars labo Comrade Stembiso bayagijima, eLupana sikhulumi oNdlovu onxube bayagijima, eMguza bayagijima, uminister phansi laphezulu lasebubi bayagijima, ama-comrades ethu wonke baya campaigner. So hayi iMatnoth kumnandi sibili kuyawineka and iZanu PF overall hayi sikhangelele ukubana iZanu PF iyawina okule power ilizwe lonke. Ngabona thina siwa iconfidence eMatnoth, asikhulumi eMashonaland, asikhulumi eMidlands, asikhulumi kubomashingu. iZanu PF ikuwina kuphela njengebandla elibusayo. Siqhubeka siyaphambili siyakha ilizwe njengoba watsho umongameli welizwe ukuthi liyakhwa ngabanikazi balo. Siyabonga kakhulu.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Khudakwashe Musaka oncintisa kukhetho lokudinga uzamela iBinga North edalele eParliamente ekubandla leZanu PF. Usithandekile uphinde waxoxa lomgcini sihlalo webandla leCitizens Coalition for Change eMathebelele North umnumzana Mhlonipheki Ncube njalo ozancintisa kwesakhe isigaba. Yena osichasisela ngohlelo lwebandla labo.
Sesikhangelele ukuthi kuye ku stage esilandelayo esokuthi kwenziwe okuthiwa yiconsensus kuzanywa ukuthi kuphumele candidate A1. Bonke abazabe bephumelele vetting bazayenza okuthiwa yiconfirmation yiparty. And then besesiya ku stage sesithathu ukuthi nxa kukuthi ku ward A1 kuphumelele abantu ababili bazakuya ku stage sesithathu ukuthi ke kwenziwe iconsensus. Kuzakuthi ama stakeholders akuleyo ward yibo bazakusho ukuthi hayi thina njenge bahlali ba kule ndawo sibona ubani angasikhokhela ngcono kuyona le indawo. Kunjalo la ku constituents akukuthi uphumelele abantu ababili oyi-1 uzakonfirma noma uzakhethwa ngama-stakeholders. So ke abantu hayi bakhanya sibili bakuthakazelela lolu hlelo kakhulu, indlela le ntsha eyabuya le party. Bathi ngcono kakhulu kulama-primary elections ngoba kuzabonakala sibili abantu abasebenzela iparty, kuzabonakala kakhulu sibili abantu abasebenza kahle ezindaweni abahlala lazo. Nxa ukuthi abantu bayazikhethela labo abantu abafuna ukuthi babakhokhelele kungela muntu obathayela emuva. Hayi, siyabonga.
Lo ke ngumnumzana Mhlonipheke Ncube umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change eMathebeleland North obeqoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Uma manje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele site lilodaba lokuthi izisebenzi zenkampani yabo nogada eFawcett zikhalale umsebenzi ngomvulo zikhonona ngobuncinyane beholo lazo. Abanye onogada bathi ubuncinyane beholo sobubangele ukubhidlika kwezimuli ngoba abayeni babo bebaleka ezindlini ngenxa yendlala. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isela lakobulawayo uKhulumani Dube wazithola esebhajile ephahleni lwendlu i-ceiling esakhiweni ayezama ukujontsha khona ubesemthethwandaba izolo. UDube wanamathela ku-ceiling ngolwesihlanu waze wethulwa ngomgqibelo. Uvumile icala lakhe njalo uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ingele lathi kustudio 7 umzini omkhulu umzi wezindaba. Hayi, yazizwa izindaba ezimnandi lisethulela zona, sibonga njalo. Hayi, siyabazwa abantu bezana uPhefu. Kuthi vele batomile lomunye udonsela ingubo lakho. Kunzima eZimbabwe bazalani. Ngoba nje abantu bengabe lokhu bekuphika bethe eZimbabwe batsho kwacibe eZimbabwe kunzima. Ilizwe ngalibona selivalekelwa isiphofu. Kanti uyakusufuna ukuthi lize livalekelwe ngabe njani? Umuntu ongaboni ozwa kodwa eZimbabwe usela njona isiphofu esodwa. Kodwa uzabe lokhu besamile omalaka inkomo labo gawule labo Joseph labana abanye abalwela impi enkululeko bethi hayi eZimbabwe kuraita kulantwe luhlupho la. Abantu babofunda ukuzenzela yiphi into ozazenzela neZimbabwe. Bantu yiko ilizwe ubona seligcwele i-corruption kangaka ngoba omunye lomunye umuntu osefuna ukuthi ayenze i-corruption ukuze aphile. Nanso kona manje i-corruption evezwe Al-Jazeera leyo ikhomba wona abantu bezana uPhefu abakhulumi la ngakho vele tututu abafuni la kuzwa. Uzwa abanye sokwathiwa bengakhuluma ngakho bayaphelela emajele.
Ngibingelele kustudio 7 obingelela nguMr D.D. Daniel Dube. Ngibingelela kuseGoli uzala kuseGwanda. Engilalela inkulumo kaMagalela Mafa Sibanda. Angazi ukuthi uneminyaka emingaki lo muntu okhuluma lapha. Ngathi inkulumo yakho ikhunywa ngathi ngengane encane ezwalalelwa ezinye ingane ezincane njengaye. Abantu abakhulule emqondweni angeke beyizwe inkulumo yakhe le ngoba hayi lahlonzi vele kakudingeki lokuthi khonkona mhlawumbe ngiyiphawule. Kodwa-ke ngiyasho ngitshela abantu bakithi ukuthi bengalaleli inkulumo le engalahlonzi ekhulunywa ngumagalela Mafa. Ingane encane bengathizeleni akazami ukuhlonipha abantu bemathebeleleni. Ubakhulile emqondweni, bakhulile nasekuboneni lalokho abakubonayo bayakwazi. So engakukhohlisa abantu bakithi ngenkulumo yakhe yobuntwana. Ahambe eyofundisa abantwana becreshi lolokhu thina sibantu becreshi sibadala. Uzolalela isayisi yakhe hayi thini dala. Sineke silalele inkulumo efana nalale. Ngiyabonga
Prodigs yawo lonke lonke nje abasakazi nalibingelela kakhulu ngezwi lenkosi. Ngithi inkosi mayebelani ukusiphela indaba ezimnandi njalo futhi esizithanda kakhulu kakhulu mnango bekuthemba utswana edudume. Thanda ukubingelela isihloka nabangani mama inconstancy of kobulawayo lapha necomplex enkulumane complex laphana bese ngithile ingane yami nontokozo Nkomazana laphana
kumama uMandlovu khona phana ukuthi siza ngapha konswazwe plan trimbi ngelele ukhulu saphumlane laphana bingelele ulungelo ingane yami khonaphana ukhulu saphumlane nyekogogwelo wagweru kosokwala unamandlovana kukhuluza izithono mbisi ngidayi ngezwile nkosi Philani badala bam Philani ngezwile nkosi nyabonga nyabonga basakazi labalaleli ngezwile nkosi iphile kahle
Studio 7 lithiwa kanjani nasatshona satshola Studio 7 sithi Studio 7 sicela uncede ewat 6 man ewat 6 ePlumtree esigabeni sakokhena abafana bayatshaya abantu bayabulala kodwa kula muntu obotshwayo waqala kwafunikho etshaya ngabafana bahle batshaya bahle baphamba nekhanda yagcina sivulela umfazi sebephendile futhi batshaya omunye umfana futhi etshwale nezolo afa kodwa kulela umuntu obotshiweyo so thina sazi umthetho wathi usebenza njani kusasa uma sesithatha umsebenzi wabaphoyisa sofaka ezandleni zethu bazothina amapholisa Studio 7 sicela uncedo kuyethumelela abezindaba khona ngalo esigabeni beke bekhuluma lezakhamuzi lezinto zalabo sobhuku sizwa ukuthi kuthwala siyabonga usasenda okhulumayo
salibonani Studio 7 liyaphila abasakazi mina engikhulumayo ngeke ngizithi igama ngibe ngicela ukubuza ukuthi khona kwenziwa yini ukuthi izano ngaso sonke isikhathi labo mnangagwa into abayikhulumayo yonke ingamanga lapha bahamba bekhuluma khona bazama ukuletha ihistory yamanga yonke sike samuzwa futhi ngale efela bhuti ngale kugcotshwa ubaba induna umaduna esekhuluma amayamanga futhi umnangagwa khona ngale angazi ukuthi abantu bezano babanjani okunye futhi engithanda ukubuza bantu bemthwakazi nanzelelani abantu bezano ngoba abantu bezano sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi asuye akukhunywa ngabantu basemathebheleland ngoba umthwakazi ngicabanga ukuthi likhuluma ngabantu basemathebheleland bonke kusukela eBedbridge kuze kuyofika eBinga kodwa bakhona abanye abantu bezano khona lapho asebatshela abantu ukuthi khona hayi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela line likhulumisa itonga lingabi ingxenye yomthwakazi ngoba umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele line likhulumisa isuthu ngapha endaweni zaseGwanda ingabi ingxenye ngomthwakazi into ngiyabantu abakhulumisa indebele sebeqalile futhi abantu bezano ukudivida abantu ngoba vele izano yasungulelwa ukudivida abantu libananzelele
sibonge 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 basakaza amahle siyezwakala indaba siyezwakala ibambe kanjalo sibonga ngokudla kwendebe sibonge lapha
Livuka njani Studio 7 umuhle hayi mina ngithanda ukuthi ngikhulume ngendaba kama ogalela umafa mina ngibona into erongi ngomafa ukuthi umafa bamsolani umafa ukhuluma into eliqiniso njalo umafa usekela i-CCC ukhuluma into eliqiniso emirani lebandla lakhe then indaba ekamqondisi iyo indaba engasicaceliyo thina ukuthi umqondisi nxa yena esithi ufuna ukuquma ilizwe phakathi kodwa engacaci khathesa ukuthi upresident ofuna votelwe ngabantu ngubani esithini uzafaka ama MP lama councillors kuphela ukuthi ukuthi ufuna ukwale kuzana uPF ufuna abantu balebe kuzana uPF phela so ukuthi ukuthi umqondisi ngomunye umuntu ozala i-division phakathi kwabantu ozoqamula abantu phakathi ozowubulala amavoti afuna ukuthi abantu bahlale bekuzana uPF njalo umqondisi nxa ekhuluma ngendaba yobushona uyisithutha ngoba okokuqala yena ngoyishona ngoba ngokomoya akula show akulandebeli la komoya abantu amandebeli akomoya ngangihliziyo nothi moyo umqondisi lishona so angasijeli ngokushona angasijeli ngokushona yena elishona uma galela mafa uright ngiyabonga
Studio 7 Studio 7 njani hayi mina ngiyaphila ngiyaphila kakhulu mina ngingosaplayo ke olandela kakhulu ezombusazwe engikuthandayo kakhulu ukuthi siyabezwa abantu bayakhuluma bakhala ngalokhu lalokhu kodwa thina njengamandebele esikhala ngakho ukuthi into ekhulunywa ngumthwakazi yiyo into engiyibona ingasikhulula lathi masingabona ngasolinye indaba nje ukuthi bakhona abanye abacatshile kubo Zani PF abesindebeleni abanye abacathe kubo MDC abanye bacathe kubo CCC kodwa kabacathe la ngokuthi bafuna ukuthuthukisa isizwe hayi bacatshele izisu zabo labantu ababo kodwa ukuthi kusasa yabantu ababiza kuba yini uma bona sebefile abalani lakho bacabanga ngokwakathesi so khalela kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngabe uyasisiza sithole uzibuse komthwakazi sithi phambili ngomqondisi moya phambili nge-MRP yabo
njani msakazi Studio 7 hayi mina ngithi bantu bakithi bakamthwakazi sonkeni asikhipheni zanu PF asikhipheni zanu PF asikhipheni noma bengalethani bethi nanku okumnandi okudliwayo dlanini kodwa kusalayo sikhipheni ZANU-PF kunini 1980 abantu bethu abawazi omunye umbuso kunini azameni bantu bakithi ngiyabonga Studio 7 lani lonke balalela
ngiyabingelela ku Studio 7 sanibonani okhulumayo ngumancube ngikhuluma ngisegoli eRoodepoort ngicela ukubuza ku Studio 7 bakithi mangi ngabe ngingenile ngazwakala ngifisa lingise ngoba ngilalela izindaba zika Studio 7 ngizwa ezesishona angaze nhlangane lezesindebele manje isishona ngani siyangiyeqa kancane okunye ngiyakuzwa okunye angikuzwisisi ngiyabe ngifuna ukuthi lami ngizwe ulimi oluseduze nami ngiyacela ukubana ma zikhona ezesindebele ngingazithola kuphi.
Okay, bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende weZimbabwe uthi useqalisile ukuhlenga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Sudan lapho okulempi khona. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lithi uhulumende ukhulumisane lezizalwane zeZimbabwe ezilikhulu 100 ezikwele Sudan esezilubhekise emngceleni wePort of Sudan ngizihamba ngebhasi ngoba amagceke ezindizamtshina engasasebenzi. Amanye amazwe abalisayele South Africa lawo abikwa esethethe inyathelo elifanayo. Elimelika lona lithi selimile ukuhlenga izizalane zalelo lizwe lazo ngoba sekunzima ukuzisusa ngenxa yempi. Kucatshangelwa ukuba kulezizalane zebelimelika eziyinkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa waJabi Bangodube.
Asingakhohlwa kanti ukuthi nxa sikhuluma ngempi njalo nxa sikhuluma nge-ceasefire sikhuluma ngani. Nxa sikhuluma ngempi sikhuluma ngento eqala phakathi kwabantu abantu bengazimiselanga ukuthi noma bengazimiselanga ukuthi into leyo bafuna ukuthi yenzakale. Abantu beSudan siyazi ukuthi abafisi ukuthi lizwe labo libe sebunzimeni kodwa kwaba lezizathu noma kwaba lezinto ezenza zaphehla impilo yokuthi zibe khona. Nxa sikhuluma nge-ceasefire, i-ceasefire yinto eyokuthi ibuya under ama negotiations. Kungenzakala ukuthi ama negotiations lana ukuthi kuvunyelwane, kungenzakala ukuthi abanye babone ngathi mhlambe laba abanegotiatela lolo leyo ceasefire babacabangela ukuthi mhlambe ngabe beqamele olunye uhlangothi okungenza ukuthi abanye bakulalwane uhlangothi bengayihloniphi i-ceasefire le eyabihlongozwa noma le eyabicelwa. So i-ceasefire ayila guarantee babukanti ukuthi yinto engenzeka ukuthi kuza kwenzakala ngendlela imelika yona efisa ngakhona. Kodwa ke okukhangelelwe ngabantu abaningi ukuthi bafisa ukuthi i-ceasefire leyi ayibe khona ukwenzela ukuthi ama peace agreements ayenelise ukuthi abe khona impilo imiswe ngoba ziyalahleka impilo zabantu.
Siyabona njalo ukubana ele eMelika lithi lona selimile ukuhlenga izizalwane zaseMelika ngenxa yokuthi umumo omubi kakhulu. Ubona ngani kuyini okumele kwenziwe njengoba sisizwa kuthiwa kulabantu abangu 16,000 abadabuka kwele Melika abakhona le kwele Sudan.
Ubuzima bukhulu kakhulu laphana ngenxa yokuthi abantu nxa kuthiwa baya evacuate bayakhitshwa laphana eSudan ukuthi bahanjiswe emazweni abo noma bahanjiswe kwamanye amazwe ngomakhelwane lapho kungabe kulokuthula khona. Kunzima ngoba laphana nxa impilo yami nxa siyikhangela igxile kakhulu indaweni ezifana lama airports, igxile kakhulu indaweni ezifana lama government buildings, igxile kakhulu ekuvaleni imigwaqo le engaba main roads ayiyo afanele ukuthi asebenze noma ngithi asekenze izwe kakhulu ukukhipha abantu noma ngithi ukungena kwabantu eSudan lokuphuma kwabantu acishe afane ngendlela efana lokusebenza lendlela ama airports operator ngakhona okwenza ukuthi vele kube nzima. Into ezakwenza ukuthi kube lula kuphela yikuthi abazame ukuthi abapushe peace agreement ukuthi bazame ukuthi bathole truce noma bathole ceasefire ukuzabe lesikhashana mhlawumbe nxa bengavumelana kube lesikhashana sizavunyelwana ukuthi bayelelise ukuthi ba evacuate bakhiphe abantu laba abafanele ukuthi bahlengwe lapha kuleli elizwe laseSudan. Kodwa abangaphusha kuphela ukuthi abahlengwe abantu abavela phandle noma abavela eMelika abaselizwe leSudan. Abahlenge ukuthi kusinde labantu baseSudan abahluphekileyo abakhona lapha neSudan. Abanye abafela amafufu abangaziyo lokuthi kanti kuvela kulwelani phakathi kwazo lezi inkokheli ezimbili ezizwe eziphedeyo. So akuzange khona lokuthi kutholakale indlela yokuthi kube lokuthula elizwe leSudan.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhi bangodube olandela izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe lamhlanje ngo 7:30.